Soku izika disendaba ku VOA Ndebele. Amachono zitobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC. Olamukela ngenjabulo enkulu kustudio 7 ngolesibili mhlaka 10 Mkwenkwezi 2022 Mpraxidus Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje
urhulumente kumele ebethe imithoba yakudala iphendule emgaqweni so that it complements the isolution yokuthi abantu bekwazi ukuhamba kungelankinga yokuthi urhulumente kumezileta imithoba yakudala before COVID.
UZulu ukhuthaza urhulumente labakumsebenzi wokuthwala uZulu ukuba badinge indlela zokuqeda udubo lokusilela kwezimota lamaphasi kuhambisa osolubhahlile elizweni lonke.
Sithe thina sizovula leyo platform ukuthi batshengisele ukuthi bezwa njani ngokunzima lwabadlanga labo ezikolo, ngoba sesibona ukuthi ukuthula kusoze kuhlonge kulethi umahluko. Kunini sithule, kunini sihlezi phansi? So sithi nabangayo esikolo bahlale phansi. Yindlela ukuthi ngokuqala solanga asontyokela ngendodwa ilanga lokuqala ukuthi uzothatha iminyaka emingaki or amaviki amangaki or amahola amangaki. Lokho kuza determine ukuthi i-response yabantu labo kumele balungiselele indaba zesithi bazake phendule kwanini.
Abafundi abaqhuba izifundo zaphezulu elizweni bathi bajabuliswe kakhulu yikuphumelela komkhankaso wabo owe-shutdown Zimbabwe ngokutshengisela ngokungayi esikolo lasemsebenzini oqhutshwe izolo. Ingcithi ezihlaziya ezomnotho zithi amanyathelo ethulwe nguhulumende sithi ngokulungisisa isimo somnotho welizwe azakwenza isimo lesi sonakale ngamandla. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. UZulu ukhuthaza uhulumende labakumsebenzi wokuthwala abantu ukubana badinge indlela zokuqeda udubo lokusilela kwezimota lamabhasi okuhambisa osolubhahlile elizweni lonke jikelele. Lolu dubo luqale ngokumiswa kwemijova ekuqhamukeni kwe-COVID-19 ngomnyaka ka-2020 lapho uhulumende abeka umthetho wokuthi bonke abafuna ukuqhuba lowo msebenzi kumele babhalise ukuba basebenze bephansi kwenkampani kahulumende eye-Zupcom. Iyintshathelo yezindaba yethu uMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ensukwini esanda kwedlula iningi labezimota ezithwala abantu bagcine sebephuma kusivumelwano sokusebenza phansi kwe-Zupco bekhala ngokuthi imali abavumelana ukuba bazoyithola bengayitholi. Besithi lalapho bezithola lezo mali zingasabancedi ngalutho njengoba ziyabe seziwile isisindo nxa uqathaniswa le dola leMelika. Lokho kwenzakala njalo ngesikhathi amapholisa esesungule umkhankaso wokubopha abezimota ezincane labamabhasi akade zethwala abantu bengelamvumo ngoba bengekho phansi kwesivumelwano se-Zupco. Omunye wabameli bezigaba edale lePhalamende labatsha iJunior Parliament emela isigaba seNorton ukuda kwashe madziwa uveza ukukhathazeka kwakhe ngalolu daba.
Kuzosiphambanisa ukufunda kwabo ekilasini njengoba bezolahlekelwa zifundo zakuqala zekuseni. Kusitsho ukuba akasoze aphatheke kwisifundo sakuqala lesesibili ngoba efike esikolo ngabo-9 yena umuntu kumele aqale ukufunda ngabo-7. Ngakho babaqhubeka belahlekelwa kakhulu abafundi.
Okusekelwe ngowake waba yisiphathamandla senhlanganiso yezifundi zemakolitshini lemayunivesithi eyeZimbabwe National Association of Students Union ZINASU uJingani Shoko.
Urhulumente kumele ebethe imithoba yakudala iphendule emgaqweni so that it complements the isolution yokuthi abantu bekwazi ukuhamba kungelankinga yokuthi uhulumende kumele ebethe imithoba yakudala before COVID.
Omunye wabasebenzisana labenhlanganiso yabatsha eye Youth Advocacy for Reform and Democracy, YAD, uSteven Isibanda, laye uthi makudingwe indlela zokuqeda lolu dubo.
Uhulumende wayezama ukuthi wayecabanga ukuthi uzakwenza into enhle, kodwa esingakusho ukuthi wehluleka. Amakhombe abenceda kakhulu, amafutha ahambisa abedusa, kodwa amakhombe abetholakala transport business. Futhi benesina ngicabanga ukuthi lapha siyafuna siya ku-point B, from point B to point C, kuyokhambeka. Kodwa kwamanje umuntu kasakwanisa ayibona izihlobo zakhe, ayibona abangane, ayibona abagulayo, lanqala engaguli ebusuku, ngasenelisa ubanayo esibhedlela.
Uhulumende uthi kunengi akwenzayo ukululungisisa udubo lokusilela kwezimota zokuhambisa elizweni osaphethe isikhundla sokukhokhela inkampani kahulumende ethwala uZulu eyeZupco. Umnumzana Evaristo Madangwa utshele abephephandaba leSunday Mail ukuba sekuzosungulwa isitimela esihamba emini ukuthwala abantu ukwehlisa udubo lolu. Ngomgqibelo umongameli Emmerson Mnangagwa uthembise uZulu ukuba abakumsebenzi wokuthwala uZulu sebezavunyelwa kusimo esasiyiso kungakaqhamuki i-COVID-19. Kodwa lokho kuyekethiswa kwemithetho ukuba abemichova labamabhasi abasebenza bezimele baqale ukusebenza ngokusemthethweni, esithi kuzokwenziwa ngemva kokuba uhulumende esebeke iziqondiso ezizolandelwa zokusebenza kwabo, njalo akachongo ukuba lokho kuzaqala nini njengoba abantu lokhe bebhekane lo dubo ukuya emsebenzini kanye lokuphindela ngasemakhaya sebechayisile emsebenzini. Iningi libonakala lihamba ngenyawo imango emide kumbe beminyezelene emabhasini aweZupco amalutshwana ahambayo. Abanye sebeze belahlekelwa imiphefumulo ngokugada izimota ezingela mvumo ezigcina zigijinyiswa ngamapholisa kudala ingozi zomgwaqo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Abafundi abaqhuba izifundo zaphezulu emakolitshini lasemayunivesithi bathi bajabuliswe kakhulu yiphumelela komkhankaso wabo owe-shutdown Zimbabwe wokutshengisela ngokungayi esikolo lasemsebenzini oqhutshwe izolo ngomvulo. Injongo yalokhu kutshengisela ibingeyokuveza ukukhathazeka kwabo ngokukhuphuka kwendleko yezifundo lentengo yento yonke elizweni. Umkhokeli wenhlanganiso yezifundi eye-Zimbabwe National Students Union, umnumzana Benoni Ncube, uthi bazaqhubeka betshengisela ngendlela ezehlukeneyo uhulumende aze alalele izikhalazo zabo. Uncube uchasisa kabanzi ngalolu daba kungxoxo ayenze lo Maigobe we-Studio 7.
Lapha lihlangana labantwana besikolo bekhuluma betshengisela or belazisa ngobuhlungu abahlangana labo bese kufundeni emayunivesithi. So thina njengenhlanganiso ehlanganisa ama-students wonke afundayo, sithe thina sizovula leyo platform ukuthi batshengisele ukuthi bezwa njani ngobunzima lwabahlangana labo ezikolo, ngoba sesibona ukuthula kusoze kuphonge kulethe umahluko. Kuningi sithule, kuningi sihlezi phansi. So sithi nabangayo esikolo bahlale phansi. Yindlela yokuthi ngokuqala asontyokuyela ngendodwa ilanga lokuqala ukuthi uzothatha iminyaka emingaki or amaviki amangaki or amahola amangaki. Lokho kuzadithemayinwa ukuthi i-response yabantu labo kumele balungisele izindaba ze-fees bazabe bephendule kwanini.
Umongameli Emmerson Mnangagwa ikhuthaza abasakhulayo ukuthi babe nengxoxo nohulumende, ikakhulukazi ngesikhathi esinje whereby you guys njengabasakhulayo likhanya litshengisele ukuthi hayi alithabanga ngalokhu okwenzakalayo elizweni. Lige lazama na ukuba lengxoxo nohulumende.
Akunzima ukuthi nasiphonge usondela kuye. So esikwanisa ukwenza ukubhala incwadi lakhona ke sikwenza ku-social media and sasikwenzile. But yena akakatsho even kanye ukuthi adobhe leyo foni yakhe athi bengicela ukukhuluma lani or asikhulume bafana or wathi asenzeni sososo, hhayi uthule. Kodwa ngabe ukwafika watsho ukuthi asikhulumeni asali ngoba siyazi ukuthi ipower ivela ngaphi, lokho siyakwazi. But yena ukuthi athi sikwisenele sokubuya kwi-ofisini yakhe sibuye soqoqoda, ambone ukuthi singaphenduka siphika nxa singahamba khona. But yena uyenelisa ukuthi athi sebone lokhu asibizi and siyenele sokuhamba gladly singala problem.
Lifisa ukuba nempumelelo enjani lisebenzisa umkankaso lo we-shutdown Zimbabwe?
kulezinhlungu eziningi ezihlupha ama students kule ndaba ze rental because ama izikoles azisenelisi ukugcina abantwana phakathi but zilokhu zithatha phela zibangenisa ezikolo so bagcina siya rent ezindlini phandle sesibhadala ama rent amakhulu ukudlula even sona esikufisa ngikhona kumele sisibhadale lesi so sifuna ukuqala ukukhulisa indaba kulungisa indaba le yama rentals ngoba la indaba yama rentals izinto ezi under of ministry ye housing iyakwanisa ukupheka ukuthi nxa lihlala gcina abantwana bethroso so gcina ni rentals la sibuye kwindaba yenzifisi yebo siya understand ilizwe lifile angeke sithi nabehlise ischool fees kuze kufike leli nani lilapha eliphansi asithi noma kusala abafake ezinye indlela zokuthi senelise ukubhadala ngesikhathi esenelayo ngoba le imali abayidingayo uholo lwabazali bethu alufiki half yana le imali abayidingayo okusho ukuthi bona nxa becabanga kuhle kuhle kumele bathi ukuthi alright khupha engaka 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 ngenyanga ezingaka wenelise ukuthi nxa usubhala ubusubhadela kumbe bathi hayi thina sizabamba ama-results akho wena uzacina ubhadala imali yethu nxa usufuna uthathe i-certificate but bona bayakutsho ukuthi uthi uvule lamuhla ngemva kwamaviki amabili bathi awukakhuphile imali esiyifunileyo esiyifunayo so wena sokumele uphinde sibona ngani lokho akulunganga given ukuthi yilo abanikazi belizwe and bayakwazi lizwe balibusa abalibusa liminja
mhlaka 10 ke bakhona abanye abontana ababuza ikakhulukazi ku-social media bayabuza besithi okay yebo siyatshengisela mhlaka 9 mhlaka 10 ke if there's no desired result bona kumele bayenze
I think sokufika isikhathi sokuthi abantwana bazwisise ukuthi into leyi esiyenzayo asiyenzeli omunye umntwana uyazenzela wena wedwa lawe as student because noma ukwanisele ukubhadala I assure you kusiyadlula amasemester lawa abuya agcina ngasakwanjisa so thina sithi umhlakanaye ngokuqala lawe as student ungabona kungalungiswanga leyo ndaba fromhlakanaye ungabuyeli eklasini until kuze kulungiswe ngoba the moment uyeli yakhwela futhi and ukhangele ukungabi feva khona wena ungahamba omunye engahambanga isithu wena usiyeni isithu mela abanye wena usuhamba uyofunda mhla kusehlula wena ukuthi ufunde ubona ngani ngoba nozabuya futhi azokuncedisa wena sokungumukhala
umnumzana Benoni Ncube umkhokheli wezinaso limuzwe ixoxa lapho ecingweni lo Mike Obey we Studio 7 eseHarare uMike uphinde waxoxa njalo lo mnumzana Nyasha Kwazemba olela amalungelo abasakhulayo
uhulumende kamnanga kwasesizamile ukuthi sihlale laye phansi sikhulumisane laye ungakhanyela iminyaka edlulileyo ama-teacher I think sebehlalisane lohulumende kamnangagwa more than 10 or 15 times ama-nesi last time bazama ukuthi bahlale phansi bakhulumisane lohulumende kamnangagwa kodwa ama-nesi agcina esengahlukunyezwayo sebechaya sebegijimiswa babutshwa abanye sokwehlule ukuthi sizame ukuthi sihlale phansi lohulumende kamnangagwa sikhulumisane laye sokwehlule ukuthi sifike ukuthi sikhulumisane nini because sithi hayi sesizokwehlula ukuthi sikhulumisane kungangcono si-exercise i-right yethu okubhale ku-constitution yelizwe ukuthi hayi i-right yokuthi singene emgaqweni sigankase sokuthi sihlale ezindlini zethu singaphatheki ku-anything eyenzakala kuleli lizwe until beze bebone ukuthi for sure abantu sebethi
njengosakhulayo kuyini okwenza ukuthi uqakathekise ukuphatheka kulo mkankaso
okay okungenza mina njengosakhulayo ngiphatheke kulo mkankaso ikuthi sengiyibolile ukuthi intsha yethu eningi abakaze abasebenze abakaze bahole yona i-payslip kabayazi ukuthi imali ibanzi ithathwa njani kwi-ATM abanye bakwazi ukuthi babe thunywa ngabazali but bona abantu intsha ayikaze ikuthole khona lokho abanye sebeze begwanisa 30 to 40 abanye sebeze begwanisa 20 years abakaze basebenze so ukutshona sisithi sekekele ukuphatheka kulo mkankaso kuyasifisela emuva njengentsha sokugcwele abantu nje kuphela amantsha yokugibhema ama-drugs so at the end of the day kungangcono sitshengisele njengentsha siphatheke kule shutdown ukuze uhulumende wethu abone ukuthi abantu abatsha sebediniwe
umnumzana Nyasha Kwazemba ngolwela amalungelo abasakhulayo limuzwe ixoxa lapho ecingweni lo Mike Obe we-Studio 7 ekobulawayo live talk uhlelo The Connection uMaigobe kwestudio 7 namhlanje uxoxa nabatsha ngehlupho ababhekane lazo okubenze bagcina beqoqa ukutshengisela okwe-shutdown ngomvulo okuluhlelo olukhokhelwe ngabenhlanganiso yezifundi zemakolitshini lasemayunivesithi eyezilasu. Izingcweti ezihlaziya ezomnotho zithi amanyathelo ethulwe nguhulumende sithi ngawokulungisisa isimo somnotho welizwe azakwenza isimo lesi sonakale ngamandla ngoba amabhanga esevinjwe ukunikeza izikweleti. Bathi lokhu kulakho ukubulala amabhizimusi amaningi ngoba evele esehluleka ukuthola idola leMelika emkambo owafakwa nguhulumende. Bathi njalo amanyathelo azajezisa uzulu ukwedlula wonke umuntu. Ubathabele Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Uhulumende wethule izinqumo zokuzama ukuthi ahlenge umnotho welizwe kanye lokuthi idola leMelika litholakale lula. Kodwa iziqondiso lezi zisolwa ngabaningi okugoqela abenhlanganiso zabosomabhizimusi ezinjengabo Confederation of Zimbabwe Industries, i-CZI, abomayelo wamabhanga oweZimbabwe Banks Allied Workers Union izibhawu, labanye bethi lokhu kuzakwenza uzulu athwale nzima ngamandla. Zithi njalo ukuvimba amabhanga ukuthi abolekise imali kuzaphehla ukusetshenziswa kwemali ngaphandle kwamabhanga kwenze ukuthi amabhanga akhweze imithelo yokusebenzisa ibhanga ngoba esethathelwe indlela zokuthola inzuzo emsebenzini wawo. Lokhu kubikwa njalo kuza kwenza amabhizimusi ehluleke ukusebenza ngoba engasenelisi ukweboleka imali emabhanga okuzatshiya uzulu ofuna ukweboleka imali yokwelatshwa kumbe eyokubhadalela indleko zezikolo esebunzimeni obungadala ukulahlekelwa impilo. Umnumzana Thabo Ndlovu ingcweti kwezomnotho uthi abantu abathola izimali ngaphandle kwamabhanga balakho ukufihla imali zabo.
Esokukhweza ama withdrawal charges or ama transfer charges awe manostro account, mina mbona ngazathi lesi siza affecta kakhulu i-availability yemali. Lesikhathi esingathi khona i-disintermediation, abantu bengasasebenzisi amabhenki. Let's not forget ukuthi bulk of our money or i-foreign currency esilayo, it's coming from ama remittances or imali ezivele eGoli, abantu abasebenza eGoli. I-cash lay it's still not in the formal system. I-cash lay izangena njani ku-formal system? Ingena nxa umuntu lowana engangena isitolo ethenge, isitolo sihambe siye e-bank. Kodwa nxa sokulama punitive charges, isitolo sizaba motivated ukuthi sifonele usupplier simtshele ukuthi hayi mina ngiyakubhadala imali yakho iyi-cash. Kutsho ukuthi khona isupply yemali on the interbank market is then affected. So
uNdlovu uqhubeke elandisa ngokunye esokungenzeka ngenxa yesinqumo sikahulumende.
Singakhipha i-dual currency kutsho ukuthi akula chance ukuthi i-forex ingene ku-formal market. Nxa singayenza i-monocurrency kutsho khona ukuthi abantu bazabe be-forced ukuthi betshintshe imali yabo, whether bayithethe komkhulu bayithethe ngaphi. Nxa ule-forex yakho uzaba forced ukuthi uyitshintshe i-forex yona leyo uthole i-dollar. Okuba khona ukuthi kuya increase i-demand ye-dollar ngoba lwana naye osethole i-RTGS uzafuna ukuthi khona kwanise ukuthenga i-US. Kodwa konke lokhu kuzadiphenda ngokuthi uhulumende yena ngokwakhe uzimisele kangakanani ukuthi elandele izinqumo asezifake khona kahle.
Umnumzana Dumisani Nkomo ingcwethi kwezezombusazwe uthi izimiso ezifakwe nguhulumende zilobunzima kakhulu.
Iye kuyazwisiseka ukubana abanye abantu kade sebephambanisa khonapho sebeboleka imali bese besenze lokhu abathi i-speculations bethole imali eningi. Kodwa okuqathileyo ukuthi kwesinye isikhathi nxa kule gundwane endlini kuyabe kuqakathekile ukuthi singatshisi into, kuyabe kuqakathekile ukuthi igundwane linjani libulawe. Ngisho ukuthi bonazani nxa amabhenki nxa ngasakwanisi ukuthi aboleke abantu imali, aboleke amabhizinisi imali, amabhizinisi amaningi azakufa ngoba kade dinga sibili usekelo kumabhanga ukuze asungule aqhelise amabhizimusi lohulumende laye uthola irevenue eningi sebezafaka ama-forex abo emqamelweni befihla ama-forex.
Unkosikazi Monalisa Ntini, isakhamuzi sakoBulawayo uthi okwenziwa nguhulumende ukujezisa abantu abangelacala.
Ngokunanzelela kwami siyajeziswa nje, kodwa uhulumende uyakwazi ukuthi abenza lokhu ngobani lamabhanga akhona. Into okumele ayenze ukuthi aqale abajezise andubana wonke umuntu asele amacala abo. Eqinisweni thina amabhenki asiyi njalo asisoze siyi kungakalungi ikhonomi. Imali esiyitholayo ayidlule ebhenki, ngakho lathi siyesaba ukuya ebhadala i-tax nemali esiyithole nzima.
Uhulumende wethule izinqumo zokufaka umthetho athi uzathuthukisa umnotho welizwe, ethi ukungathuthuki wawo kubangelwa izinto ezingalunganga ezenziwa ngabantu, ukuthengisa lokuthenga idola leMelika ngemali ephezulu emkambo omnyama kulokusebenzisa umkambo owebhanga elikhulu lelizwe ele-Reserve Bank of Zimbabwe. Kunje idola leMelika emkambo we-RBZ lithengwa ngamadola aphansi kulamakhulu amabili amadola eZimbabwe. Kuthi emkambo omnyama idola leMelika elilodwa lithengwa lokuthengiswa ngamadola angamakhulu aphezu kwamane aweZimbabwe, i-$450. Inhlanganiso yeZimbabwe National Chamber of Commerce, iZNCC, layo yethule umbiko isola iziqondiso zikahulumende njalo isola amanyathelo athathwa ngaphambilini adala ukusilela kwedola leMelika ikakhulu lapho kulethwa i-bond note. Basola njalo uhulumende bethi amanyathelo athathwayo akakhi njalo akasebenzi okwesikhathi eside, asebenza khonapho khonapho, agoqela imali ezasebenza kuhlelo lokulungiswa kwemigwaqo olwe-Emergency Road Rehabilitation Program, ukwakhiwa kwamadamu kanye lokubhadalela ukhetho lwama-by-election lokubalwa kukaZulu ku-census. Imele Studio 7 woBulawayo, ngingobathabile Masuku.
Lokhu sikudaba lunye, inhlanganiso emela izisebenzi zamabhanga eyeZimbabwe Banks and Allied Workers Union kanye leziphathamandla zamabhanga zithi inyathelo likahulumende lokumisa amabhanga ukukweletisa uZulu imali lamankampani lizabangela ukuvalwa kwamankampani amaningi njalo lifake uZulu ebunzimeni obumangalisayo. Tungameli Nkomo weStudio 7 usipha lolu daba.
Iziphathamandla zamabhanga ezingathandanga ukubethwa ngamagama zitshele umsakazo weStudio 7 ukuthi ngokumisa inhlelo zamabhanga zokukweledisa, uMongameli Mnangagwa wenze iphutha elikhulu elizadiliza umnotho ngamandla, lanxa nje esithi uyawuvuselela. UMnangagwa wethulela umthetho ngempelasonto ngoba esithi kulabantu lamankampani abathatha izikwelete ngenjongo yokuyathenga lokuthengisa idola leMelika emkambo wensitha, khona athi yikho okubulala umnotho. Kodwa iziphathamandla zamabhanga zithi leli nyathelo liza kuba lomthelela omubi hatshi kumabhanga kuphela aphila ngokukweledisa, kodwa lakumankampani aqiniswa yimali avame ukuyiboleka. Amazwi la agcizelelwe inhlanganiso emela izisebenzi zamabhanga iZibhawu, yona ethule umbiko namuhla isithi inyathelo leli liphazamisa loZulu Makhaza obephila ngokuthatha izikwelede emabhanga ukuze ahlawulele indleko ezifana lama-school fees, inhlelo zempilakahle lokunye okuthiyeneyo. Ngokunjalo iZibhawu ithi uMnangagwa kumele esule lumthetho ngokuphangisa. Ingcweti kwezenotho lazo zithi mubi umthelela walumthetho. Nansi enye yazo umnumzana Rejisho ko
loba balimi bagijima besiyaboleka imali AFC wheat production le summer preparation konke lokhu kuyaba affected ngeban leyo okunye futhi okunazilayo kubana iban leyo ayila timeline ukuthi ingokwesikhathi esinganani iyenzeni ifuna ukuachivani njalo kusunanzelele kubana futhi iban leyo ayisapotwa ngumthetho kuye iproclamation kapresident akabi lomthetho okwenza ukuthi ibhane ibe effective ngaphandle kokubona i-reserve bank ibhalela amabhenki ukuthi lilandele leso sinqumo kodwa bayasilandela njani kungela mthetho ngoba kula mthetho osapota ibhane naleyo.
Amazwi kaShoko agcizelelwe ngusomabhizimusi umnumzana Bheki Impilo Sithole.
Uhulumende utageta nje general public abantu abaphansi abazizamelayo phansi yena should target a come up with solutions as a target abantu benalabana abaphezulu khona ngale engawina khona ngale manje kukhaya kulobunzima ukuthi abantu abaphezulu khona ngale qine sebe ebabophile abantu abasethelwa ngokubotshwa vele kakuzabotshwa kuyabotshwa abantu abazamelayo nje abaphandle ama entrepreneurs abazenzela ama business aphansi ikanti abantu laba abenza corruption ephezulu lama figures aphezulu baba scot free akula noma ngasokukhuluma ngokubotshwa ukuthi akuzabotshwa kuyabe kubotshwa bona abantu laba nje abaphansi engikhuluma ngabo nje ama entrepreneurs.
Ngaphandle kokwalisa amabhanga ukukweletisa, umnangagwa ukweze umthelo osubhadalwa ngumuntu nxa ekhipha imali yemelika ebhanga. Uthe njalo abazabotshelwa amacala aphathelane lokudiliza umnotho baza kwetheswa izigwebo zokupika ejele. Kambe lawa manyathelo angaletha ububelo na kwezenotho. Na ngunjalo uShoko
angiboni kulobubelo obukhulu ngemizamo esifakiwe ngoba mina ngikhangela kwami kubana sizama ukuregulate iconfidence ngokwenza esikwenzayo okwenziwa nguhulumende. Iconfidence ayiregulatwa, iconfidence iyabuildwa kwesikathi uyayiluza nale ncano layo especially nxa usuyincrease ama-charges ngoba abantu sebezabhenka imali ezindlini kumbe begcine ngaphansi kwemiqamelo.
Unobhala jikelele wenhlanganiso yezisebenzi iZCTU umnumzana Jafet Moyo laye uthi uhulumende ulahlekile.
Angaba namanyathela afana nalomuntu ozama ke ukukhongozela amanzi athontayo endlini agijimele ebhakede ke ezama ukuthi avale ke amanzi engachithekeli phansi kathi okuqakathekileyo ukuthi uphahla lonke nje lufanele ludilizwe luqalwe kutsha.
Kuke kwaba lombiko obikwa wethu lwelibhanga lebank ABC lisola amanyathelo kamnangagwa ekuseni namuhla kodwa lelibhanga liphangelethula umbiko lisithi liyazisekela lezi zinqumo. Ngimele iStudio 7 ngise Washington, yimi uNtungamile Nkomo.
Singeke sihlukane sihlobo kodwa sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela. Uzulu ukuthaza uhulumende laba komsebenzi wokuthwala abantu ubana badinge indlela zokuqeda udubo lokusilela kwezimotha lamabhasi okuhambisa osolubhahile elizweni lonke jikelele. Abafundi abaqhuba izifundo zaphezulu elizweni bathi bajabuliswe kakhulu yikuphumelela komkhankaso wabo owe-shutdown Zimbabwe wokutshengisela ngokungayi esikolo lasemsebenzini oqhutshwe izolo. Ingcwethi ezihlaziya ezomnotho zithi amanyathelo ethelwe nguhulumende esithi ngawokulungisisa isimo somnotho welizwe aza kwenza isimo lesi sonakale ngamandla. Silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo nguPraxedes Jeremiah nesithi asidibaneni ngo-6 kusasa ekuseni. Abangenelisanga ukuzwa iindaba zethu lela kokuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.